abantu bebejabule kakhulu becabanga ukuthi kuza kuba lomahluko phakathi kukandoda okhona kathesi nobaba umgabe obesaziwa ngokuhlukumeza izizalwane zeZimbabwe kakhulu ikakhulu nxa sokugijimela esikhathini sokhetho. Silokudana kakhulu nxa kuyukuthi iripoti yonale ekhitshwayo umbiko nalokhu okhitshwa yiHeal Zimbabwe uqinisekile. Kodwa-ke ngathi sikukhangele nelihlo lezepolitics besivele sikukhangelele ukuthi sizafika isikhathi sona esinjalo kukhona kusazokuba kubi ngoba amadoda wona layo wona asembusweni kwamanje abangeke bevume ukuthi bekhiphe umgabe ngekhulu bekhiphele umgabe ngekhulu embusweni ukuthi bezodliwa kuma-election bedliwa i-opposition. Lokho angeke kwenzeka. Ukhona kusazokuba kubi fokankomo ngaphandle kokuthi isagidi le-United Nations zingenele kuzakuba kubi kuleliya lizwe.
Ngezinye indlela baba uMagonya uthi ukhetho oluzayo lolu yikudlala ngesikhathi.
Ukhetho oluzayo yikudlala ngesikhathi okokuqala. Okwesibili yikudlala ngemali. Okwesithathu yikudlala ngabantu ngoba angazi ukuthi ngubani ozitshela ukuthi yena ukhetho lolu olukhona oluzayo naluza kuba khona. Uhulumende okhona kathesi engadliwa uzaphuma. Umbuzo wokuqala okumele ukuthi abantu bezibuze wona yikuthi bonabo abantu abayibona namhlanje asebebiza ukhetho yibo abantu umgabe uthe edliwe ngo-2002 bala ukuthi umgabe ashiye umbuso wazodliwa umgabe kuma-election amabili alandelayo including yena leka-2013 bala ukuthi umgabe ashiye umbuso kambe namhlanje yisithi isiwula esizitshela ukuthi sona bengadliwa bazatshiya umbuso bewunika i-opposition. Akulanto enjalo fokankomo. Ikudlala ngemali, ikudlala ngesikhathi sabantu, njalo ikudlala langengqondo zabantu lokhu. Angiboni sibili mfowethu ukuthi eqinisweni amadoda lawa engadliwa ama-election bazanika umbuso emuntwini ozawina. Vele okwakuqala, angikhona ukuthi kuzafika esikhathini sokuthi kuthiwe i-opposition iwinile. Ngoba i-election bazayirika. Amadoda lawa akasozithutha ukuthi benganikela ngempilo yabo. Bechaya ikhu ukuthi benike i-opposition umbuso. Angeke kwenzeka lokho. Iphutha nje esizitshela ukuthi kwi-election ezayo i-opposition izawina umbuso.
Kudaba lokuhlonipha amalungelo oluntu lapha, uyakubona yini ukuzimisela kuhulumende?
Into yokuqala Nkomo engenza ngithandabuze yile yokuthi abantu bona laba abayibona namhlanje abaphethe intambo akekho omunye umuntu osukuluze usapho lweZimbabwe lomthwakazi okudlula bona babantu. Yibo abantu ababulela abantu izolo. Yibo abantu abadalele ukugogeka kwabanye abantu izolo. Yibo abantu abachashisa abanye abantu izolo. Siyakwazi amadumba abantu abanye bebawadubha lapha, abayedubha lapha. Khumbula abazipha ababulalayo bajikele yamthali ngale sekuthiwa ngabantu abafa ngesikhathi sempi. Abantu abafa after independence besezinkambeni khona. Yibo abantu bonaba ababulala abantu asebebe sembusweni manje. Angiboni mina fokankomo ukuthi into le isazokwehla. Bangakwenza kungasafani lezolo kodwa ukukwenza bazakuqhubeka kuphela behlukuluza abantu. Amalungelo oluntu angiwaboni ukuthi aza kuba khona ukhetho lololo luzayo lungedlula kumbe akhona kathesi ye sizwakuthiwa kodwa-ke ayisikho esikukhangeleleyo elizweni elinjengeZimbabwe elilabantu abafunde kangaka. Ayisikho Nkomo lokhu esikukhangeleleyo. Kumele sibe ngcono ukuthi amazwe wonke awe-Afrika thina ngoba likho ilizwe elilabantu abafunde ukudlula iZimbabwe e-Afrika.